lingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomsakazi olodumo uTilda Moyo Kariza Mimba yena olenhlelo zakhe emsakazweni we Star FM lapho aphathisa abantu ngehlupho abalazo ezindlini. Yike sikhangele zona indaba zamacansi. Kukhanya kulodubo yini kakhulu lezinsuku emacansini ngoba sesibona indaba zakhona ngani yizwe sezikhulunywa kakhulu. Ubona le mithi yangkhona sokuthiwa kule mithi nje eminye sibhaniwe vele eZambia lokunye okunjalo. Kungakulodubo yini elizweni lapha?
I think sikhangela ke indaba yamacansi. Singakhangela umama wethu indlela ababiphila ngayo. Babe ngabantu labana abokuthi kungathiwa baba kakuhambile uyesebenza ke kubeke ewenela kumbe eGoli babezihlalela sibili bemmeleli baba lapha azayabuya khona mbe iminyaka emingaki. Nxa kuyikuthi kwakusenzakala kwakungandanga njengalezi nsuku nambona ngathi lezi nsuku indaba ye-social media yiyo esiphambanisa abantu. Kathi esikhangela ubona umuntu wonke kuWhatsApp ubona amapikitsha amavidiyo esihlala sithumezelana kuma WhatsApp abantu sebekwazi ukuthi hawu ngoku lezinto ezinje kanti kuyenziwa so. So umuntu uzabe sezama-ke ukuthi hhayi uthi lami ngenze so uthi lami ukuthi so kuhambe so yikho lapho abagcina khona sebesiyadinga-ke izimithi ezokuthi-ke endlini kufanane-ke lalokhu abahlala bekubona. I think indaba ye-social media yesiphambanisa abantu kakhulu.
Kodwa khona kungela dubo endlini ngiyangizwe abanye oyakukhulumela bemsakazweni bengani bayakhuluma ukubana hayi kulo dubo lokubana kumbe ubaba uyehluleka ngoba kunjalo asodubo yini olugcwelelwe no?
Yes, yamna lezi zingihlele eziningi kakhulu engizenze ezokuphathisa abantu abaludubo-ke endlini. Ezinye-ke indaba kufuna-ke abantu baqoqisane kumbe bekhulumelane. Into engayibona iproblem ekhona indaba eye-communication ubaba lomama abakwanisa ukuphumelana egcekeni kumbe singathi kumbe yi-culture yethu yini ekuthi engxe ubaba kasuthise umama. Umama ungafuni ukuthi umtshele ubaba ukuthi kodwa mina phela angisuthi kumbe angisuthanga kuyaba le problem endlini. Ubaba uzacasa ukubuza ukuthi hawu kanti okusuthisa umbani kumbe uhamba njani. Ende khona kade ngisakutsho ukuthi abantu bayabona ku-social media ukuthi kwenziwa so uhambe so ungazama ukuthi utshele omunye wakho ukuthi bengicela ukuthi uyenze so ba iyabe siyi-problem. Kanti usunje nalokhu usukubone kubani usukufundise kubani. So ya singathi mostly yikho kubangela-ke ukuthi abantu becine-ke umuntu nxa ekwazi ukuthi ubaba vele katshile okunje umuntu uyabe cine sezithulile. Yikho lapho elibona abantu kumbe abafazi kulezi suku kakhulu zokwanda ukuthi umuntu uyabe senomunye umngane ngathi eceleni. I think yindaba eyo-communication yokuthi ngawo ubaba kumbe labomama bayavuma ukuthi hayi xa khona lapho ubona ukuthi akwenzi akuhambi khona kakuhle khulumelana nini. Kulezi nsuku nxa ungakhulumelana kumbe lingachathiselanga omunye ubaba engxa kumbe uyabe engasasebenzeki kakuhle enjini kumbe ngesisela amandla kubangela ukuthi engxa kumbe ukukhona-ke i-medication athayi esibangela khonokho. Phathi ungekela ukukhuluma komunye wakho lihambe lisiyabuza lisiyathola uncedo liyaphonga ukuhlala lithule kungela muntu okhuluma lomunye. Yikho libona siliphathela-ke izinhlelo njengalezi engizenzayo abaningi sebewazela khonapho sebefundela khonapho ukuthi hawu ungabona sokunje ukuthi uthi engxa uyabe kunje. So abantu bayaphathiseka.
Alo ke bekungu Tilda Moyo Kariza Mimba yena umsakazi odumileyo ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilayo.